Ngiyabonga
lamasiko lokuphila kwabantuzi kuzonke namhla sixoxa ngenkundla zokuthetha amacala emaphandleni. Bantu besifazana bayavunyelwa na ukuba yingxenye yalabo abathetha amacala. Umlisa wesigaba seMlimba uMnumzana Daniel Dube usungula lingxoxo esiyethulelwa yinhlanganiso yeHarbour Cook Trust.
Njenge-traditional leaders court kulamacala esiwakhangelayo then bese kusuka lamacala esingakhangeliyo. Amacala kakhulu esiwakhangelayo sikhangele amacala abe phathanelene lokuhlalisana kwabantu, abantu bayaxabana emakhaya la. Yiwo amacala esiwakhangela kakhulu ukubana abantu sibahlalise kuhle bengahlali bexabana. Yizi izinto esizikhangela kakhulu ukubana kumele kube lokuthula phakathi kwabantu.
Unkosikazi Molet Dube uthi inkundla zokuthetha amacala kumele zibe labesifazana.
Ngesifiso from 2 years back ukuthi ngasizuza ukuthi phakathi kwenkundla kaMlisa or elachief kube labantu abangumama abangancedisana nalabo bantu bebengama-assessors. Kuleyinye indlela esifunda ngayo sikhangela ngayo ukuqakatheka komuntu ongumama layo ukuthi abe lelungelo lahle lokuthi akhulume ekhululekile lapho esephakathi kwe-court kumbe esethonisiswa. Kube labantu abangumama laba ababeke kufront laphambi ukuthi la engazizwa esesaba. Imibuzo ake ibuzwa ebona kulabantu abangumama phambili ngayo kuyamnika indlela yokuthi abe lephaka ukuthi kube lula. Akuthi akubhakazi konke ngendlela kumbe uyabe ehlukunyezwe kubi ngubaba kumbe uyabe ehlukunyezwe kubi esigabeni wagcine sesikushenga enkundleni kaMlisa.
Unkosikazi Dube uthi kulabesifazana abakhahlanyezwa ngesikhathi sokulima.
Kanti ungalaba abantu bokubasapota through indlela obaba babe baningi hhayi vele iy'nkomo zakho ziyahlupha wakhona indodambe ufuna ukukhomba wathi bathi simabi lo mama ngale phambili ozathalenja lawo ubaba ukuthi hhayi umama udlelwe zinkomo wethi abaziyakusela baba kumbe abafana vele abakho kumbe kunjani ugogo yesiteni ukuthi anganqandi inkomo kube lo mama ohambe ukhulumele.
Kodwa induna uMathema owesigaba seGwanda North uthi abesifazana kabavunyelwa ukuthetha amacala.
Extremely difficult in your car ngoba usufanikale ayengabi ayegcela. That's why even when you engage these gender issues you would see ukuthi abafazi they are so few in the political arena simple because they belong to the married institutions and by their nature umuntu ongumama must get married in that time. So ngingathi mfazi womuntu ngomfazi wodwa.
Loba kunjalo induna uNdube wesigaba seInsiza uthi kumele abesifazana babe khona enkundleni.
Nguwadi 2 kodwa ngikhangele amawadi ayi-4. Ukuba ngumama kwami kwazele wangenza ngasaka la abanye omama ukuthi kube lula lakini. Ya siyayibona i-culture into zijikile vele. Yikho ubona lakho sekulamakhosa ngomama futhi. Kanti vele laphana singabuyela kulaba abanye abathi isiko ayalivumeli omama enkundleni. Kanti amacala ngabo bani vele into yokuqala. Kumele uzibuze yona ngoba babodwa yena abamangalelanayo. Asibo baba bodwa umama khona phakathi. Yena umama umele ngubani? Into yokuqala kumele ukuthi bayicabange kakhulu. Ngiyabakhuthaza ukuthi batshintshe ukwenza. Baguqule isimo, bahambe le simo esikiso khathesi. Bakubone bakuzwisise. Ngoba into yokuqala nje ubenze iqala kumisa idalela kumele bakukhangele ukuthi kubuye ubaba bodwa yini. Lo ngumama la ukhona phakathi kwendaba umelwe ngubani yena? Ukhululeke okunganani phakathi kwenkundla enjani? Kungathi nxa ngikukhangele mina kaloku lokuncindezela ngayo enkundleni enjani? Uzomelwa ngubani?
Induna uNdube uthi abatsha labo kumele babe khona enkundleni.
Omele le youth ukhona ukuze labantu abasesebancane labo bangasabi bebona sibadala zonke enkundleni. Yamela abona ukuthi akho ukulinisa izame nganyenyezela lwana indaba yamncanyile enhloni izazwakala ngokulabanye abalenhloni abangakwanisi ukukhuluma. Yikho esikhangelele ukuthi wonke umhlophe womuntu umelwe. Kwesinye isikhathi ngokuhamba kwesikhathi sizadinga lo mele abagogekileyo ukuthi nje akaze sihlangane labo bengena ezinkundleni kumbe bemangalelwa ukuthi abaye amacala mhlawumbe yikho nje mani kulibalekile nje but sifisa ukuthi konke kungani ukuthi i-covered but inamba iqinisa isitshalo. Ibalishane sizamile khonokho ukuthi umuntu lo muntu azizwe ephathini yakhe ndlela laphana emelekile naye ehlangothini lwakanini abe yikho khona ngubaba kumbe umama kumbe mutsha kumbe usekhulile. Enkundleni akube labomama abatsha labadala babe khona kubhalanse yonke into lokuthi isiko vele lona kalingachithwa njalo omama lawo bazizwe belezizindizo zokuthatha ezinye izikhundla nxa zikhona zifikile ama opportunity lawo ababantu abasebenzisi umuntu ongumama layo akwanisa ukukhuluma njengobaba umuntu ongumama layo akwanisa ukukhokhela njengomuntu ongubaba kwesinye isikhathi ngaphose ngithi hayi angibaphoxe obaba kodwa thi nomama silozwela
hayi ke kwalamhlanje malapha kwezamasiko nokuphila kwabantu nsuku zonke lolu ludaba ebesilukhokhelwe yinhlanganiso yapha trust ibambisana nomsakazo we-TV7
gcina amasiko wena ongakusenziwe.